Amabandla ayisithupha abumba umanyano we-MDC Alliance ngomnyaka ka-2017 kulungiselelwa ukhetho olwenziwa ngomnyaka olandelayo. Umanyano lo wawukhokelwa ngumoyi uMorgan Tsvangirai, wayekhokela ibandla le-MDC team. Ibandla leMthokazi Republic Party lithi imanyano enje yenza ukuthi kuncindezelwe abantu abadabuka eMathebeleland lenkabazwe. Umnumzana Mqondisi Moyo okhokela ibandla leMthokazi Republic Party uthi kuyabasolisa ukubambana lamanye amabandla.
Ubabhemi lenkomo awukwazi ukubabopha ndawonye, uyatshona ungalimanga. Sizamile thina njengabantu besiNdebeleni kusukisela ngo-1980 besibulala ngegugurawundi. Ukwasayini accord ubaba unkomo wayenze sathi thina yi-surrender arrangement or document besayina i-87 accord. Sasebenza savuma ukuba ngo-deputy bempumalanga, i-MDC ithe iqala liyakwazi ukuthi ubaba uGibson Sibanda kwakumele ebe yi-president. Bala bathi amashoni amaningi eZimbabwe kasoze votele iNdebele. Wadethi ubaba uGibson Sibanda wamdeputiza uMorgan Tsvangirai kwezomtambara. Badede o-Welshman labo-Gibson bamdeputize uMtambara. Kwezo Simba Makoni lekusile Mabambo uthi baba uDabengo wasebenza nzima emsebenzela. Kutheke nxa sokutshaywa i-coup sokumele umphoko angene ngoba nguye wayi-authentic lead. UMnangagwa sekhitshiwe, uMgabe sefakwe under house arrest, bamgijimisa umphoko. Kuthe sokumele kuthathe uMakhuphe over uTsvangirai sefile, onesa nishamisa labo magalela mafa bagijimisa uThokozani Khuphe.
Umoya uthi kunengi okungahambi kahle eZimbabwe.
AmaNdebele eZimbabwe aphethwe njengama second class citizens abangelakwenza ukuthi bathathe i-political leadership, osokugoqela ukuthi laseBholeni langakuyiphi indlela kumbe kusemachurchi makungama-association aweZimbabwe iNdebele liyahlala lingu-deputy.
Kodwa umnumzana Felix Magalela Mafa, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, uthi bayakusekela ukubambana lamanye amabandla akhokhelwa ngabakhuluma ulimi olutshiyeneyo.
Amatshona amaningi ayevele supporta izaphu. I-Central Committee kankomo u-P F Zaphu, kulosinamano labokhenetimano labantu abaningi. Yikho-ke thina asinanzeleleni namhlanje ukuthi sesingenelwe izano. Sikhangele ukuthi eMathebeleni South, Mathebeleni North, ubulawa yiligwelo bakhuluma isiNdebele. Sesisiyachaphaza abantu ngento engasoze vele ibe khona. Uma salwisana le-racism kaSmith sathi sayiqeda du, kungani khathesi sesivusa inketa abatshabi? Kungani eZimbabwe singabantu esingayanga ngitsho lesikolo esingazange siye CSCHH.
Umava uthi abantu kumele balimuke okwenziwa ngamanye amabandla.
Mahlabezulu, siqapheleni ama-political party asekhukhumala njengedlamilo. Ngani bazadiwula imota bona baphinde bepatyaswe. Lokhu yikuzama nje ukuthi bona bazingenele bazuze ukudla.
Ngambe ilizwe leZimbabwe liyangaphi njengoba amabandla aphikisayo exokozela kangaka? Abadala bathi sizayicela isivuthiwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.